Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali challengeani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 Ncwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangela nje kanye lokukhumbula uItai Dzamara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabe imoli yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba unanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana elwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini ekhanyayo, bonke ivaliwe kulama amaphoyisa avala imigwaqo. Ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amaphoyisa agcwelisanga lonke. Laphana siya kubo-high court laphana kubo-treadmill vele kuvaliwe akungeneki.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, eBulawayo, eGweru lamanye. Kuhoza Friday liviki uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa le ntombazana esakhulayo uValerie Sibanda owazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisana lo iItai Dzamara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yile lilanga.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItai Dzamara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabe imoli yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubeke ethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa uMnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihlangayo i-constitution uye kubo-section 53, uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu eZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngalantshukuntshu yokuthi aratifye ama-conventions lawa, ngoba bangaratifya kutsho ukuthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa ese United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment, CART, or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances, ese Rome Stature lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz. Amalunga edalela eParliament ahlangane labantu bakobulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya iphatha ingaphathi abantu kuhle ngeyokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Iningi likhanye lingathokozi ngokuvumela abachadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukuchadisa abantu ezigabeni zabo, kanye lokungavunyelwa ukuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili, i-18 years. Obekhokhela amalunga edalela eParliament emele inkulumane engoyebandla le-MDC, umnumzana Kucacaphulu, uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill, sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lo. Sikhangele izinto ezifana lokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe bachade. Sikhangele izinto eziclose 40 waba civil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukuchadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba le ama-social partners le kuzadiliza imizi, ngoba kuzagcina sokudiliza imishado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition, unkosikazi Petronella Juma, uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Nxa sikhangela indaba yama-civil partnerships le, sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi u-close 40 akakhitshwe wonke, siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eloku-section 56. Ngalokho thina sithi aka-review u-section 40, u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi mhla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakobulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kule nto enje la, lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha njalo singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi, ikakhulu laba aba-under 18 years, ukuthi untombazana, umntwana onguntombazana abonakale esezithwele. Bakithi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo, uqine ube mature ngaphakathi, ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esishwini. Hatshi ukuthi into ingakavuthwa wena usuhluka igangalaza uyilokhozi sicela ukungani kuyaqongiswa mbijana khona kokho iminyaka
unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yenake uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokhu akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe
nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomthato owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners. Abantu kabawufuni lokho.
UZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba bachadile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okuchadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare bulawayo Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court kobulawayo sezihlala sezingeziqaqelweyo ngamapholisa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Ye kuliqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulamapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana siya kubo-High Court laphana ubo-Third Goal bevele kuvaliwa kungeneki kwezinye indawo bamota lezi amapholisa ezimkhulu lezi ezamanzi ezisakaza amanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi ubone labantu balamasotsha kwezinye indawo. So ke akuqedakali kanti ilizwe lezimbabwe selifika empini abantu abasabuzani kanti kwenzakalani elizweni lapho ngukuhanqwa nje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani.
Wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe ayachiya nje abantu bezihambela?
Abantu bazihambela kodwa ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthwalisa nzima ngezinye indlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvali wena ulalapho ufuna ukuyefika khonapho usumiswa ukuthi hayi ungasebenzisi umgwaqo ungananzela amalungelo ami khona phana mbona ngathi aselinyaso ngomna bendle njengo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa ke sizwa ngibona abasinxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kulabanye High Court laphana amaja abagcine bebanja befakwe izimoto zenezo ezingelama number plate bebotshwa kodwa generali bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bami bakubuze ukuthi uthweleni emotweni kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonga ukuyidlula kwesikhathi bakuseshe so akuqedakali kuyikho.
Ebusuku ke kuyahambeka
ebusuku yes labo babakhona ukuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi labantu bananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezintshwala abantu lebalutshwana I think abantu labo bananzela ukuthi ngomumo lobo obona omnye lomunye uyasukuza aziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzele ukuthi lebusuku bakhona ndawo kulebusuku zananzela ukuthi lawa amagesi abe ngekho ize siyabe ngekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe imali yokuthini balutshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana apha edorobheni kanye but emalokishini hayi abantu balutshwana abanye vele sebesesaba sibilezabantu betshelani ngathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi yona la ungena endlini lanxa ungasomapho abantu sebetshelana bona kodwa ngabalaqinisa ukuthi kanti okwenza amapholisa agcwala igala lonke bajongene.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngengqabanqoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwamachayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBrithani umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa abafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abake babona ukuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa ke kulezinye izalwane zakwele South Africa ikakhulu ezitshayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Iveleni manje ngiyakhuluma nje ngitho ukugcwala umlomo ukuthi umhlaba wonke kumbe mangithi mina eSouthern Africa yonke yilo kuphela sinto kadala kumhlaba elibe nezethekeli eziningi ezidlulisayo ezinama-documents ezingenawo amanje. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekeli lokuzala sekunzima yithi bona i-system yabo sisinda. Bathe mabafika ba-checka ukuthi kanti-ke ngenzala ngani babona ukuthi no abantu bakuza sebebaningi.
Sokuthoka isilo baba lapha ecingweni.
Esikhona kunjani?
Ngiyaphila Volta Moyo.
Hayi mina lapha engifike khona kathesi akuka akulalutho kathesi ngisePulukwane la.
Mhm.
Hayi akulalutho akulalutho ngikuzwela kuwo Pretoria ngale. Bakusekuleta ku social media but practical on the ground angikubonanga ngoba kathesi mbese Cape Town ngisenza i-PCC yami. Cape Town zakhe ngizwe abantu bekhuluma ngakho. Ngikuzwa ku social media abangani bami South Africans la amanye ama business associates ami engilabo abakhulumi ngento enjalo singazi njalo mhlawumbe i-government yabo izabavumela.
Ye, wathi sithatha ubaba Maphosa.
Hayi, sizawona lo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangenamaphepha. So sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lathi kuzayenza njani ukuthi sigaphepha kanjani. Yibo sihluphayo kakhulu kona lokho.
Ye, sibone ke ubaba uNdlovu ecingweni.
Into engayitsho nje yikho lokho nje sibona labalanga ku-social media ukuthi ngemande mhlaka 2 abantu bazobengena emafemini. Befuna abantu bangaphandle indawo zejejeni abazovala imigwaqo into lesi sibona zithole nje ku-social media.
Sizwa kuthiwa ke abantu beZimbabwe labo bathi kungcono behlangane emabhakhi kumbe ngaphi ngaphi ukuzwa kukhulunywa ngakho khonokho.
Angeke ngakuzwa khona kukhulunywa ngakho kodwa ungathi ayibhekisisa lento msakazi mina ngiblema kakhulu i-government ye-South Africa.
Labo ke ngabanye abasebenza e-South Africa abaxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuqhumana weFacebook ukukhasi le-VOA Indebele. Kwezemidlalo, umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uKirsty Coventry uthi abadlali beqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabomama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kwimidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
iqembu lebesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenzeka umncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumende, kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentatheli zindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry, uthe leyo mali sebezaqala ukuyithola beqembu lama-Gems.
Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa, kodwa inkinga yikuba imali okumele bayiphiwe imali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kudingelwa iqembu lama-Orioles imali yokuthi liyephatheka umncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe onguye seza kupha ama-Gems.
Iqembu lama-Gems liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamatshumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe ophakathi kweqembu eliphekamise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamo Stars adlala lele-Tel 1 ngaseRuvaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab, kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu lebhosi liqhuba nzima kulezi nsuku, njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyada alizanqikelana leleZPC Kariba ngaseRufaru. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda. Wazakala ngegama lokuthi nguvali music. Yena ke ucula umdumo wehouse le soul music ecula eseBhilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Menyo Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo, lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue, ngabesengisiya ePetra. Ngiqeda khonapho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqeda i-GCSE, ngenza le-uni, lapho engifunde khona i-law le-business studies.
UValerie selamadlala deyathize yawakhiphileyo, njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama endisebenzisayo mangicula nguValerie Music, and sengikhipha ingoma eziningi ezishiyeneyo, ngibala What You Need, uVosho, Umina Nawe, nale entsha uDola. UDola ngiyithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Ukanya ezokucula osukelela zokhatshana esemncane uMadawu.
Umculo ngaziqalisa ngisangumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. Vele ngiyathanda ukuba ku stage ngaze ngayenza le modeling ngo 2008 ngaba ngu Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto esiphakemeyo eziku stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona ngeZimfest which had about 5000 people. Labantu bakholisa. Bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greets. It was lovely.
Cula mnandi kangaka kuyabonakala kukhona abamthunikayo ukuthi laye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo ngibala oWhitney Houston, ngizembalele eGoli, oLucky Dube, Boom Shaka, obuSimhlongo, wonke. You know, in a way, inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, mphinde ngicule ne-soul, ne-afrobeats. E-UK, i-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami, ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi chela abalalelile ukugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngapi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVale Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Nyugu Facebook liyanthola as Vale Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram nyungu Vale Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. Nguvalani Sibanda lo ebesilaye kuhlelo Hoza. Hoza Friday bangani mam. Impela sonto enhlekini lonke igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Shop is checking this way, yeah. I'm packing the stacks up. My biggest, my ownership facts, yeah. Facts, yeah. Texas. Got you breaking your back for money.
Money, money, yo.
In my own lane, I'll be making my own.
Money, money, yo.
Working work, getting the bag. Baby, don't touch. Falling like your Debbie Doha. I'ma go hard, harder. Give me that cash, dollar check.
Vale Music isivalela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu madlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.